the secret election kuso kuthi khona the president is illegitimate. Sasile nto ekuthiwa yi-illegitimate crisis yiproblem esilayo. Iproblem yokuthi abantu bakhona bona laba abatshontshayo bazenza bona osanqondo abazenza oninamina, but engikutshela khona akuna lizwe elizakwathiwa, akuna lizwe elakhiwayo. But into ezakwenzekala yikutshontsha, ngoba sikwazi ukuthi iZanu PF iyatshontsha labasekeli bakhona bona laba abasekeli iZanu PF ungababoni besekela so batshontsha. They are benefiting. Why sama-supporters abo la nine chicken in akusela chicken in abazayiphiwa, so kwaphelela khona phandle. So akula lutho luzahamba vele. Ama-elections nxa e-disputed, yonke into iba disputed, and thina sizakontinua siloko sikhuluma ukuthi ama-elections atshontshwa. Ingungu yokutshontsha kayitshayeki Gibbs, uyayitshaya njani abanikazi belalele? So yikho sukukhona i-situation ekhona, whether iZanu PF iyafuna kumele ayifuni. iZanu PF imele ikwazi ukuthi abanikazi belizwe ngabantu abavotayo. Lanxa mina singavotanga, but ngiyakwazi okwenzakalayo. Lakho ukukhuluma ngama-MPs ethu ngamanga i-propaganda bazama ukuthi bayithengise because iZanu PF isiphelelwe okweqinisweni ngabo.
Ye, khonapho-ke Msaka uyeza uyawubheja umama lapha ukwangala ukuthi hayi vele loba kuthiwani lokhu ukuthi kungakhulunywa ngokuthi kuyakhiwa ilizwe akwaneliswa lokho ngoba upresident u-illegitimate ngaso upresident okhethwe nguZulu ngokutho kwakhe.
Hayi, okhuluma ukuthi upresident illegitimate ngubani? Ngiyomele simbone ngoba as far as we are concerned, an illegitimate president does not go to UN. Upresident wethu ube ku-UN ngoba is the legitimate president. Amanye ama-heads of state they are busy engaging leZimbabwe nalokho behlabela ingoma bethi upresident illegitimate, but ilizwe liyiphambili, izwe liyaphambili leli. We were developing this country before election and siqhubeka siyaphambili sidevelopa ilizwe leli lobaba uMnankagwe nelebe lokho besithi illegitimate. Bayafika again next 5 years lokho bekhala besithi illegitimate, illegitimate. Ziyekwana 45 years engene futhi olulandelayo ezanu p f evotele lokho besithi illegitimate. Abanye belokho besifa beku-opposition bekhuma illegitimate. Upresident is not an illegitimate president. Is a legitimate president by virtue ukuthi ukhethwe ngoZulu oleZimbabwe, imajority yeZimbabwe abahlala lapha eZimbabwe. So khathesi wonke umuntu is going ahead ngempilo yakhe. Abantu bayasebenza bazenzela imisebenzi yabo, bakontinua baya phambili ngempilo zabo besakha ilizwe labo. So akula lokho ukuthi illegitimate lokhu. Ngabe u-illegitimate ngabe kahambi kuma-international fora, ngabe kabizwa ngoba i-illegitimate.
Ye, mama Kongwara,
ilizwe liyaphambili, bayayakha sibili, bayayeza ama-investors wona la vela emazweni abathi illegitimate.
Ye, akumphendule mama Kongwara.
Why is that that yanqitshwa yathathelwa i-AIDS leya eyinikwa? Uthi yikho kutshengisa ukuthi khona amanye amazwe wona wawakhuluma ngawo. This is 28 namhla. Sizaphenduka futhi sikhuluma, sesikhuluma enye indaba. 2008 bayenza njalo iZanu itshontshile election kuseselo mgari, bezenza bona izanqondo kodwa kwagcina kuphuma indaba ye-GNU eyayaba khona ngo-2009. Why kwaba le-GNU yena umgabe wayewinile? So asinenini. Into ekhona yikuthi ilizwe liyakhala, Gibbs, abantu bayakhala. Ubusumangala ukuthi ovotela iZanu wakhona yena leyo abathi khona yawina ngobani? Why is it abantu bavota ngo-12 ebusuku ema-towns khona ama-ballot papers ayeprintwe emaningi on time? Umuntu ongahambanga esikolo can actually conclude ukuthi khona izekhi yehluleka umsebenzi because yayisebenza from an answer, but they were working from an answer ukuthi uhidiumelawu, because babetshele ukuthi uhidiumelawini ukuthi awine njani. Yikho lapha kokuba khona le nkinga. Yikho sibona-ke izinto zingahambanga kuhle and asoze zihambe kuhle, and it's unfortunate ukuthi khona the majority is still going to suffer. Even those that voted for ZANU PF, they are still going to suffer.
Bamzanga phosela ukugcina sibili ngamafitshane baba.
Udubeka sonto engayisekelisi ukubusa ilizwe. Esikukhangelayo sikhangela i-ideology ezanu PF, i-ideology esuthisa abantu abaningi. Khathesi singakhangela umsebenzi enzwa ngubaba uMnankagwa, uyasitshengisela ukuthi eZimbabwe kuyasuthwa. So lokhu ababefuna ukuthi bekhale ngakho besiya kuma-western countries ukuthi ebe ezesibusa, yikho abantu beZimbabwe bathe no through the ballot. I-aid ayikhulumayo asiyifuni vele i-aid le, ukhuluma nge-aid enqitshwa izekhi. Izekhi ayilandaba le-aid, ama-elections sephelile. So asilanda abantu kufuna unqedwa iAmerica ukuthi ikati 8 la isiko okutshela ukuthi silegitimate ngoba isikole legitimate ilegitimacy ivela ebantwini beZimbabwe abayikhuluma through the ballot
amaZimbabweans avota amaZimbabweans avota ngokuningi amaZimbabweans avotela upresident uNelson Chamisa izalo yatshontsha umnangagwa wazihlalisa esihlalweni sobukhosi esingaso sakhe kodwa esikwaziyo ukuthi uzajinja whether bayafuna kumbe kabafuni gifts bazavuma kuphela ngoba ibilizwe lakho nasoze libuseke